Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 5 inhlolanja 2018 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ni labantu abaregistrayo lingabe liphansi emathebele land ngoba sithola ukuthi kulenani elikhulu kakhulu elabantu abangalama IDs lama birth certificate and bese sithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini abanye bathi bona babengaboni ku necessary ukuthi bathatha ama birth certificate.
Ihlanganiso yezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota.
MDC kumele izilungisise ngoba ingekele ukuzilungisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe beqinise bekhalakhala besithi kubona barojiwe.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana langokulisana kusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli. Kuthi-ke leZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBrithani eye-Commonwealth. Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo luhlonipheka. Lokhu kukhulunywe emhlanganeni wentathe lezindaba lo kobulawayo lamhlanje. Ngakho ke ubathabele Masuku obekhona laye usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ezigoqela e-Women's Institute for Leadership Development, i-WILD, i-Heal Zimbabwe Trust, i-Elections Resource Center, le-Zimbabwe Christian Alliance, zitshele umhlangano lantatheli izindaba ukuthi zwilisana lenhlupho eziningi ezidibana labantu lapho bebhalisela ukuvota. Inhlupho lezi zigoqela ukuswela incwadi ezifana lezithupha, ukwahluleka ukusebenza kuhle kwabantu beZimbabwe Electoral Commission kanye lokwethuselwa kwabo sebebhalisile. Umqondisi weWild uNkosikazi Samukeliso Khumalo uthe inani labantu ababhalisela ukuvota emhlubulweni weMathebeleland liphansi ngenxa yokuthi iningi alilazi thupha lama birth certificate ethi njalo behluleka ukuthatha lezo zincwadi zokuzalwa ngoba abazali babulawa ngombhuqazwe. Uthe behluleka ukuthola incwadi ezitshengisa ukuthi abazali babhubha ngenxa yokuthi babebanjwa ngamandla ukuthi bethi babulawa ngumkhuhlane othile.
Besithi thina inani labantu abaregistrayo lingabe liphansi emathebele land ngoba sithola ukuthi kulenani elikhulu kakhulu elabantu abangalama IDs lama birth certificate and bese sithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini abanye bathi bona babengaboni ku necessary ukuthi bathatha ama birth certificate abanye bakhona bathi bona abala izithupha ngenxa yokuthi abasakwanisanga ukuthi bathole ama death certificate yabazali babo ababulawa ngesikhathi se-ground. Abanye kwakumele baqamba amanga bathi bona izihlobo zabo zifenge imkhuhlane landlani wona nje babengazinikelanga ukuthi baqambela umanga. So as a result abala izingwalongwalo lezi ama IDs lama birth certificates.
UNkosikazi Khumalo ogcizelele wathi abasakhulayo bebengaphatheki kakhulu njalo bafuna ukufuqwa ukuthi baphatheke. Uthe abazi ukuthi sekusiya ekhethweni bazaphatheka na bengafuqwanga.
The youth sibona sengazathi ukuphatheka kwabo kule process bekungani bekuphansi kodwa ke ngenhlelo kade sizenza njenge CSO sibona ingani ile liqalisa ukukhuphuka abantwana ungani bafuna nje ukuthi bebe lokhu bepushwa and njalo kwenzwe ama activities angani a generator interest kibo ngingazi njalo ukuthi nxa sesiya kuma elections bazabe lokhu be interested yini sizengenzani njengama CSO ukuthi njalo baphatheke kodwa siyathaba ukuthi like ngakhangela kuma concerts bebe register and again ngakhangela even i age ka 18 to 35 according to e statistics as ezek kanye ngasathi yini nani elabantu abaningi abaregistrile ikakhulu kuma emadorobheni. So sifuna ukuthi siwakhuthaza abesintwana ukuthi baphatheke not just in the BVR process but ukuya kuma elections kodwa kuningi esingakwenza njengama civic society organizations ukuthi abesintwana labo baphatheke.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uReverend Useni Sibanda usole amabandla ezokholo akhuthaza abantu ukuthi bengaphatheki enhlelweni zokhetho ethi lokhu kuthathela abantu amalungelo abo.
Tutubese silalo ukuthi akhona amanye amabandla afana na njengeJehovah's Witness abanqabela abantu babo ukuthi beregister ukuvota ngoba bona besithi lezi zinto zomhlaba akumele ngabantu bazingene kumele abantu balungisele kuyezulwini kuphela le imfundiso engalunganga njalo imfundiso esecelene okwesibili esibesikwenza ukukhulumisana lamabandla amatha la amakhulu akhokhelwa ngabantu laba abazithibona ngama prophets sibona beqhakathekile kakhulu ukuthi siba sikhulumisane labo ngoba lawo balabantu abaningi abalokhu bengatholi ilungelo lokuya register ukuvota sesikhulumisane labaningi abakobulawayo labaseHarare sesilungiselele ukuthi siza kuya kibo lezek izek ikwanise ukufaka imitshina yayo abantu bathole ilungelo lokurejista.
Abenhlanganiso ye-ERC bona bathi ngaphandle kwenhlupho lezi okunye okuqakathekileyo ukuthi uhulumende alungisise imithetho ekhangela ezokhetho ukuze ukhetho lolu lube qotho. Njengenhlanganiso ezizimeleyo bathi kabajabuliswa ngokungasebenzi kuhle kwehofisi ka-Registrar General ethathisa izithupha ethi benza engani abafuni ukuthi abanye abantu babhalisele ukuvota ngokubaswelisa incwadi ezinjengezithupha kanye lezokuzala ezama-birth certificate. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi amahofisi wonke kahulumende alesabelo kwezokhetho asebenze elandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kube lokhetho oluqotho. Khathesi uZulu umatasatasa ngokubhalisela ukuvota kuhlelo oluqala emhla ka 10 Zibandlela oluzagqitshwa emhla ka 8 Nhlolanja. UZulu uzenelisa ukuqhubeka ebhalisela ukuvota kuze kuye kumanxaso kusele insuku ezingamachumi lambili ukuthi kube lokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana langokulwisana okusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai umkhokheli walo esephatheke kakubi ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu usele ethuke okwamagama njalo ikhathazekile ngokulwisana langokufuthelana lokhu ukuba kulakho ukudiliza umanyana we-MDC Alliance eyiyo indlela yodwa engasusa ibandla le-ZANU-PF embusweni. I-MDC Alliance igoqela amabandla aphikisayo abalisela ele-MDCT, ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ele-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, ele-Zimbabwe People First, ele-Transform Zimbabwe kanye nele-Multi Christian Democratic Party. Kodwa sokuqhamuke ukungazisisani kulomanyano kubangwa yikuba umnumzana Morgan Tsvangirai kakho elizweni usekwelatsheni umkhuhlane wemvukuzane kwele-South Africa. Leli bandla libikwa selidabuke phakathi kumacele omabili akhokhelelwa ngabasekeli bakamkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai abathi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mzuri. Osakhulayo oyisakamisi seHarare umnumzana Webster Mzila uthi umanyano we-MDC Alliance kumele ulungisise ukulwisana lokhu isikhathi sesekhona ngoba ukhetho solusondele bengadliwa bebilele beqale ngokukhala bethi baqiliwe bona beziwonele.
MDC kumele izilungisise ngoba ingekele ukuzilungisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe beqinise bekhalakhala besithi ye bona barojiwe. Kodwa esikubonayo ukuthi bona abazilungisisanga ngoba singakhayela eHarare East sibona ukuthi kulobithi lolokuzento obet good bafuna ukuncintshisa ukhetho oluzayo. So kutshengisa ukuthi abalungiselelanga ukuthi bame ukhetho oluzayo.
Omunye njalo osakhulayo waseHarare umnumzana Masha Ubwanya uthi ukulwisana lokhu kuzabehlisela amavoti kukhetho oluzayo njengoba sebedlalisa isikhathi belisana kodwa besazi ukuthi iZANU-PF abamelana layo kukhetho yona ayisela kulisana isiqoqana.
Ama-factional fights ku-MDC Alliance aza kuzela i-division yama-votes ngoba singakhangela iZANU-PF yona kathesi ayila ama-factions sokusele yona i-faction yela-cost esebusa iZANU-PF. Lapha njengoba nxa besithi baya kuma-elections i-MDC ihamba i-divided izatshengisa ku-the electorate uthi bona ngokwabo they are not considerate about the people, they are not for the people, kodwa bona ngokwabo bagijimisa izikhundla.
umongameli webandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC umnumzana Josephat Ushekunze uthe ukulisana kweMDCT kujengisa ukuba ibandla leli selize laphathwa ngamasela njalo yikho ukufa kwalo ngoba abantu bebelipha usekelo lwabo kodwa bona bezehlulekela.
Current condition of its leadership and
iMTC yavela yalahla lokhu yaye kumele khona because sesibona ke khathesi sebelela izikhundla abantu laba ngabantu abasebefuna ukuba ngomongameli ngenxa yokuphonga ufunga ubusa asibo bantu abafuna wabantu.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthe ukulwisana uMDCT kungabangela ukubhidlika komanyano weMDC Alliance njengoba bona sebetshona belisana izikhundla bekhohla ukuthi iZANU-PF isilungisela ukhetho.
Indaba yamafaksini engabe khona ephathini ebandleni leMDCT nxa ingalungisiswanga kuhle kulakho ukubana kubangile uhlupho kakhulu nxa sikhangelane lokuthi kukhulunywa ngabo alliance kulakho ukubana kwenza ukuthi abantu behambe becazulule amavoti behlukanise amavoti abanye sebedonselale abanye bedonselale. So okuqakatheke kakhulu yikubana bengathi babe lokubambana angindubana bengene ku-alliance.
Umongameli we-MDCT umnumzana Tswangirayo kusenamaviki esesibhedlela kweleSouth Africa osokwengeze ingxabangxoza ebandleni leli phakathi kwabalandeli bakaChamisa labakamdzuri. Okwakhathesi uChamisa nguye okhokhela umanyano we-MDC Alliance emele uTswangirayi. Umdzuri laye ngakwelinye icele ungosaphethe isikhundla sokhokhela i-MDCT emele. Omunye wabalandeli bakaTswangirayi unkosikazi Thokozani Khuphe ubikwa laye ubefuna ukubangisa ukukhokhela kodwa abazi ngokwenzakala kulelo bandla bathi usevume ukuncedisana labasakhulayo ukufaka uChamisa ukuthi alisane lomdzuri. Iningi labasekeli be-MDCT bathi ibandla leli sebulawa ngabantu asebengenise ubandlululo labanye abevele bezithandela amandla kodwa bengafunwa ngabantu. Ngimele isitudio 7 seHarare ngiuGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ele Zimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe akabuswa ngeleBrithani eye Commonwealth. IZimbabwe yaphuma kuCommonwealth ngomnyaka ka-2003 isisephansi kombuso kowayengumongameli Robert Mugabe. Sokuqhamuke ingxabano phakathi leleBrithani ngokuhlukuluzwa kwabamhlophe ababese bekhitshwa emapulazini ngodlame. Iningi labantu lamukela ngemibono ehlukeneyo ngokubuyela kweZimbabwe kulomanyano. Umunye wabo kungudokotela Shepherd Mpofu, incwadi ecubungula izombusazwe engumqeqeshi njalo ekolejini leLimpopo University kwele South Africa.
Indaba le kumele siyikhangele endaweni ezimbili. Kulokuhle lokubi kokuthi iZimbabwe ibuyele kumanyano weCommonwealth. Ungakhangela izinto ezifana lama-scholarships ukuthi abantu base-Commonwealth bakwazi ukuthola izimali zokuyadadisha ema-university yase-England. Kuyinto enhle lokhu ikakhulu uma ukhangela umkhono womozibapho ongavumeli ukuthi abantu bathole imali zokuyadadisha. Imidlalo ye-Commonwealth mbona angani umhlaba anti sekubiza ukuthi yi-global village. So uma iZimbabwe ilapho emidlalweni ye-Commonwealth kusho ukuthi layo ikuleyo i-global village lathi siyabonakala siyaphatheka endabeni zemidlalo lehlanganisa amazwe amaningi athiyeneyo. Njalo embona umnankagobe ekhuluma ngakho ukuthi ukhumbuze uTheresa May ukuthi iNgilandi kumele ibhadale ama-commercial farmers abelungu laba abathathela umhlabathi wabeZimbabwe. Mbone ngani indlela leyo yokuthi kube lokho abakuthi diplomatic engagement esiqalile. Njalo uma sisemhlanganweni we-Commonwealth mbone ngani kuzaba lula ukuthi kube lenkulumo njalo kube nobudlelwane.
Asikhangeleke ngakwelinye icele ububi bokubuyela kuCommonwealth?
ICommonwealth asikukuthi amazwe wonke akuCommonwealth alamandla alinganayo. Ende lokhu kuyafanana nokuthi lokhu abakuthi ngesilungu i-recolonialism mawufuna. Ende mbona iZimbabwe sezibe lamandla alingana la England.
Kodwa phela abanye ngabathi yikilabhu yokuthi amazwe wona lawo ake abuswa yini leBrithani athole ukusebenzelana njalo athole ukuthi kungabi lamavisa nxa kuyuthi izihambi zamazwe angamalunga alakho ukuvakatshelana.
Ya, indaba yamavisa yahlupha ikakhulu ma ukhangela ukuthi kumele ukhokhe ivisa ma ufuna kuyengilandi. Ngibe ngifuna ukuthola ivisa ye-UK ngo-April. Ibiza 3,115 rand from lapha engikhona e-South Africa ngisebenzisa ipassport yeZimbabwe. So lakho lokho kuyinto enhle ukuthi amavisa angabi khona ma ukhangela intengo yamavisa ikakhulu ma usuka ma usebenzisa ipassport yeZimbabwe, e-South Africa, e-Nigeria namanye amazwe akuCommonwealth. Ngendaba zamavisa singavuma, but indaba zamandla ukuthi ngubani olamandla kuclub leyo kuba le-problem lapho. And umuntu olamandla nguye ofake imithetho, umuntu olemali nguye ofake imithetho. Sizakwazi na ukukhuluma ezinye izinto njengeZimbabwe, or sizakwazi ukuthi sivumelane lezinye izinto, sale ezinye izinto, lathi sifake eminye imibono yethu ukuze ivunywe yilaba abalamandla kakhulu. Ngibona kuzaba nzima lapho.
Ayisiyomfihlo ukuthi eleZimbabwe libhekane lohlupho lokuswelakala kwemali lenotho isiguqe ngamadola. Ngakho ke ike yazama ukuba ngaphandle kweCommonwealth okweminyaka. Kodwa ke ikubone ukuthi yena nangaphandle ngale ukukhanya ngani kolukhuni.
Ye, ngaphandle ukukhanya kolukhuni. Mbona iproblem abantu abafuna ukusifisela kuCommonwealth yibo abasikhupha kuCommonwealth. And into le kwakumele ukuthi bayibone kudala, bamtshele umgaba ukuthi izinto zakhe lezi azisebenzi. Ngokubona kwami bafuna ukuzithandisa ngabantu, bangene ngodlame embuthweni and sebefuna ukuzithandisa ngabantu. Labo bantu abeZimbabwe babone ngani abasorivenelisa ukuzenzela izinto kungelaCommonwealth, or labo abazothola uncedo kusukela kuCommonwealth. Ekugcineni igruphu kaMnangagwa leyo yeza izagcina isidithi esayenza ukuthi iZimbabwe ilunge, or yithi esayenza ukuthi lithole ama-scholarship ngoba isalisisela kwi-Commonwealth. So ngenye indlela ukusifisela kwi-Commonwealth bafuna ukuzithandisa ngabantu, iqembu likamnani kakho lelo langena ngekhulu.
U-Dr Shepherd Mpofu yingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxe laye ese-South Africa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk. Lamhlanje uhlelo sihlolisisa umanyano we-MDC Alliance olamalunga axabana kumangalisayo kanye lokwenzakala kwamanye amabandla aphikisayo. Ikansili yakoBulawayo ibika ukubana kukabi lomuntu osethe wabanjwa umkhuhlane wesihudo se-cholera njengalokho kwenzakala endaweni ezinjengeJegudu, njalo sebelungele ukumelana lalo mkhuhlane nxa uthe wahlasela kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe umkhuhlane wesihudo se-cholera usuhlasele abambalwa edolobheni leChegutu, osekubangele ukuba ilizwe lihle lihlale liqaphele livikela ukumemetheka kwaso. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyatwa ukhuthaza abantu ukuba bahlale behlanzekile njalo bagijimele esibhedlela bengabanjwa isihudo abangasizwisisiyo. Ekhuluma eseChegutu, uDokotela Pararenyatwa uthe umkhuhlane wesihudo uvame ukuba khona lapho abantu abanatha khona amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edward Sibanda uthi leli dolobho alikabi ngitsho loyedwa osethe wabanjwa ngumkhuhlane wesihudo.
Mayelana lomkhuhlane wekholera koBulawayo, wona obungakafiki kodwa sesiwuzwile ukuthi usukhona kwamanye amadolobha ikakhulu edolobheni lasechegutu lapho kule number lenani labantu elithile eselifile ngalowo mkhuhlane kodwa kobulawayo njengoba ngijile obungakafiki kodwa nxa uthe wafika silequla labantu abasebenza kobulawayo ezimpila kahle lezokuhlanzeka ngisitsho environmental health likhokhelwa ngudokotela kugoqela lamanesi lama health promotion laba bantu abaguquzela kakhulu ngezenhlala kahle owe ngempila kahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle so ke laba bantu iqula leli selihambile la eThorngrove Hospital eThorngrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo limkhuhlane leli ward ke sebebonile ukuthi sebefake konke sekukhona and okungakabi khona sebekwazi ukuthi yikuphi kusilela njani njalo bazakuthola ngapi
uDokotela Sibanda uthi njengekhansili sebeqalile ukulungiselela ukuqhamuka kwalo umkhuhlane njalo lezisebenzi ezizabamba loluhlelo kunye labongi sebekhona Isibhedlela sofuba iThorngrove Hospital kulapho okuzabe kuselatshelwa abantu abalomkhuhlane wesihudo kobulawayo.
Sikhuluma nje uDokotela lo ubese Harare ngeviki eliphelileyo lapho akade endawonye labanye abe Minister of Health lama donors kumbe ngithi abaphethe izimali abanje abo WHO World Health Organization labo UNICEF ukuthi siboneni ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika siwe nqabele siubambe usechegutu ungazi wasabalala ilizwe lonke njalo ungazi wafika kobulawayo sesikwazi esikuswelayo kobulawayo ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika sizakwenzani lezisebenzi ukuzamele zibe khona nxa sithe sathola even oyedwa wokuqala olalowo mkhuhlane uthi yiziphi zihlala ngapi ama phone numbers azo angapi wapi zizakhokhelwa ngubani zizahamba njani so wonke lokho sokusendaweni yakho kodwa esingakukhuthaza kakhulu ukuthi abantu bangazi badla izinto ukudla bengagezanga ikakhulu into ezifana lezithelo bageze lezo zithelo nxa zingezigezisekayo njalo bageze bona ukuhlanzeka kuqakathekile bantu bakithi njengoba besitsho ukuthi ukuhlanzeka kuseduze lobungcwele ngakho ke ingcekeza ilakho ukusithelela umkhuhlane sife sibulawa isihudo ngenxa yobuchapha ubuchapha kabufuneki sicela ukuthi ubulawa ahlale ehlanzekile
umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Martin Moyo uthi ukuhlanzeka kuyinto emqoka njalo benza konke okusemandleni abo njengekhansili ukuba batholise uZulu amanzi ahlanzekileyo lokuba impompi ezithwala amanzi engcekeza azichithi lamanzi engakafiki lapho ahlanzwa khona andubane ayesebenza njalo emapulazini aduze ledolobho lakobulawayo
ukuhlanzeka lehygiene kuyinto eqhakatheke kakhulu ngoba siyabe singafuni ukuthi abantu bethole imikhuhlane engababulala nqa yokuthi kukhona esehluleke ukuthi sikwenze so senza konke okusemandleni ethu ukuthi sibone ukuthi abantu banathe amanzi a clean akula imikhuhlane ethelelwayo eza lapha kobulawayo sile monitoring and surveillance program eye department ye health lapha bakhangela khona ena singena ama clinic ukuthi abantu ababuyayo babuya bebulawa imikhuhlane bani kulomkhuhlane yini okufanele sethuke siwe enqabele yizinto ezikhona zinhlelo ezikhona zolezo
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthi izikolo sezazise abafundisi ukuba bazivikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo babafundisa lendlela zokuzenqabela
ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabeleni sechegutu njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga osokuqakathekile ukuthi abantwana kuba bekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele umemetheka
Ikhansili yakobulawayo isikhuthaze uZulu ukuba ageze izandla sikhathi sonke engangena esambuzini, agezise imbhida lezithelo, bengakakudli, bapheke badle ukudla okuvuthiweyo, njalo phezu kwakho konke banathe amanzi ahlanzekileyo. Ikansili ithi abantu ababanjwa isihudo kobulawayo ngabantu abayabe beze lomkhuhlane endaweni abasuka kizo. Ngakho ke abantu abahlale beqaphele ikakhulu kuzethekeli ezisuka kulezo ndawo ezilalo umkhuhlane. Umkhuhlane wesihudo uyahlasela inqe siphi isitho somzimba njalo uyagijimisa ngesisu uqeda amanzi emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association iqhube umkhosi wokunanza abadlali abadlale kuhle nyakenye kanye lalabo abadlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wevolleyball edolobheni leli. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Abathole imivuzo kulolu hlelo oluqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo ngabagoqela iqembu lezetherapy Raiders lona elinqobe kumncintiswano oqhutshwe phakathi laphakathi kwesizini yanyakenye kucelela besilisa kanye lakucelela besifazane. Kuthi iqembu leBulawayo Spartans ilo eliphakamise isicoco seBulawayo Volleyball Association League kucelela besilisa lakucelela besifazane. Kumncintiswano wezikolo amaqembu athole izicoco ngabalisa elamankazana eleMpophoma High School kanye lelabafana eleLuveve High. Kuthi kwabenza izifundo zaphezulu amaqembu athole izicoco ngabalisa eleNational University of Science and Technology kanye leHillside Teachers College. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association uWilliam Mazwiro uthe ngokwakuqala ngemva kwesikhathi eside ukuba kuqhutshwe umkhosi wokubonga abenza kuhle kumdlalo wevolleyball edolobheni lakobulawayo.
Ngokubona kwethu mina ngibona ama-awards ehambe kuhle, especially njengoba kungama-awards akuqala iBulawayo Volleyball ebelawo. Into leyo sisikhangela ukuthi yinto yeminyaka yonke ezabe isenzakala ekupheleni kwesizini yethu. Sithi sinanzelela abantu abayabenze kuhle kulowo mnyaka, njalo sinanzelela abantu abayenze kuhle even langemuva njengoba unanzelele besilama-lifetime awards.
Iqembu leBulawayo Spartans yilo elibe labadlali abaningi abaphiwe izicoco ngemva kokudlala kuhle njengoba kucelela besifazane umdlali walo uMary Macheza ethole izicoco ezintathu ezibalisa ese-best attacker, best blocker kanye lesokuba yi-most valuable player. Kuthi omunye njalo umdlali weqembu leBulawayo Spartans uNomagugu Dube nguye okhethwe ukuba yi-best setter, ikanti lomdlali okhethwe ukuba ulekusasa elihle uvele kulo njalo iqembu leli. La kucelela besilisa bekungesifanayo njengoba umdlali weSpartans uTawanda Makombe ethole izicoco ezimbili ezibalisa esokuba ngubest attacker kanye lokuba yimost valuable player. Ikanti yodlala laye uGuda uthole umvuzo wokuba yibest setter, kuthi uWilling laye ongweqembu leSpartans uthole isicoco esokuba ngubest blocker. Isifundisi sesikolo seLuveve High uEvans Ncube nguye ophiwe isicoco esokuba ngumdlali olekusasa elihle kakhulu. Isicoco sikaNompembe osebenze kuhle kakhulu sithethwe nguSikhumbuzo Gwala. Kuthi umnikazi njalo engumqeqetshi weqembu leBulawayo Spartans uvula indlela moyo nguye ophiwe inhlonipho yokuba ngumqeqetshi obambe indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wevolleyball kobulawayo, i-Lifetime Achievement Award. Kuthi isiphathamandla esiphiwe inhlonipho efanayo nguFrederick Ndlovu, ikanti umdlali obongwe ngokufanayo nguConrad Kupara. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel ubuke kakhulu umsebenzi owenziwe ngabeBulawayo Volleyball Association okuqhuba lomkhosi wokunanza abadlali lenkokheli zomdlalo wevolleyball edolobheni lakobulawayo.
Thina sithi well done to BVA because BVA is actually appreciating the effort of our bantwana laba by the athletes and so on. You know, this is, it's difficult times. Companies are not sponsoring teams and so on. But these people were able to come for our games. They did their best. So I am saying to BVA, well done.
Amaqembu aphatheke kumidlalo yeBulawayo Volleyball Association League nyakenye ngabalisa ele Hurricanes, ele Luveve High School, ele Unit Fairbridge kanye leZRP Raiders. Lawo athole izibongo zokuwabonga ngokuphatheka kwawo nyakenye. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singekehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota. UZulu useveze ukukhathazeka ngokufuthelana lokulwisana okusebandleni le-MDCT. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.